Okokuqala ngithi thina siyakwamukela ukuthi sokulemisakazo esiphiwe ama-license. Siyakwamukela ukuthi lokhu kuzanika ithuba amaZimbabwe ukuthi abe enelise ukulalela lokho abakufunayo kumsakazo etshiyeneyo. Kodwa ingxaki esilayo yikuthi labo abangathi baphiwe lawo ama-license balobudlelwano lephathi ebusayo, kumbe ngithi abanye bakhona ba-under i-control kahulumende. Yikho lokho esithi thina akade kungamelanga kube kuhambe ngaleyo ndlela. Bekumele ukuthi labo abanikeza ama-license bekubone kufanele ukuthi uZulu wonke, kumbe ngithi labo aba-applyayo bethole imbijana, kwenzela ukuthi wonke umuntu enelise ukushare lokho esilakho isithi frequency spectrum. Uma into ngendlela ezizihambe ngayo kutshengisa kukhomba ukuthi labo abavele bekholisa i-frequency spectrum, abavele sebesakaze i-AB communications or Zim papers, baphinde baphiwa njalo kulokuthi ngabe laba abanikeza ama-license babone kufanele ukuthi baphila labo abanye abakhalela ama-license okade bakhalela ama-license.
Kukhona na elizakwenza ngalolu daba mhlawumbe ukukhulumisana lohulumende ngalo?
Yebo, thina sihlala sikhulumisana lohulumende. Njengoba ngisitsho nje, thina inkulumo yethu izomelana lokuthi kanti kungani benganikezi abanye labo ama-license. Asiyali thina ukuthi labo abalobudlelwano lohulumende, kumbe labo engithi basuka kubandla lezanu-PF bephiwe lawo ama-license ukuthi bebe lemisakazo. Kodwa thina esingakho yikuthi abaphiwe kungaphiwa bona bodwa, kodwa kuphiwe wonke umuZulu, kube le balance into zihambelane, kungakhanyi angathi kulelinye iqembu eliphiwa ama-advantage kulamanye amaZimbabweni.